uzaqala ekutheni lo nalowo umuntu uyafisa ukupholisa umoya. But ukuze umuntu afike ekupholiseni umoya, kuzadinga ukuthi kube lokubuthana kwabantu, bekhulume ngalinto. Ngoba uyabona ukuthi i-background ibilokhu isenziwa icala phela ukukhuluma ngayo. Yikho bekulokhu kusenza abantu bazonde ngamandla. So ingavulelwa ukuthi umuntu lo nalowo akhulume, kuzaba right.
Okumele akubambe sili athi ye sesikwenza lokhu mbani?
Okuqala kukumongameli welizwe ukuthi athe ebantwini siyaxolisa nge-ground. Kwaba nje akhuluma iqiniso not amanga lawa abahlala bewakhuluma. Angavele enze njalo, uza clear ingqondo zabantu eziningi ukuthi kube sekuhlalwa phansi kukhulume. Khathesi nganti kuphonga ukukhulunywa emanyuziphepheni, akukabuthaniswa abantu ukuthi abantu batsho ubuhlungu abahamba kibo, ubuhlungu ababuzwayo ukuthi ngoba lababulawayo kwakutheni. Uyabona khonokhani ukuthi kuhlangane kukhulume, abantu bakhala bakhalayo, babhodlise umoya babhodlise umoya. That's the beginning of the healing process. Uma kungaziwanga njalo, hhayi siyabe sokho sixoxa emanyuziphepheni, but sisenza abantu bazonde ngamandla. Lathi sinje gives isimelele kholokho. Siyafisa ukuncedisa abantu bakithi njengama-counselors, but kuzadinga ukuthi ku-create that kind of umumo ukuthi kuyakhulunywa nge-ground kungalakwesaba.
Siyabona njalo kulalolunye udaba khonapho esingaluhlanganisa khona ukuthi esintwini kungani kuyazila ukugebha amathambo omuntu owabhubhayo. Pho-ke nxa sokuzalungiswa khonokho-ke ukuthi abantu basuswe lapho abafaka khona kuma-mass graves bayingcwatshwa kutsha, kambe lina lizangena njani khonapho njengama-councillors ukuthi lithoba abantu inhliziyo njalo?
Ukungena sizangena njengo-councillor lapho okuvele kulobuhlungu khona, kumele ungene. Abantu laba kabazange bangcwatshwe kithi. Abantu bantu laba baphongulahlelwa emgodini, ayisikho ukungcwaba lokhana kwakusenziwa. Abantu baphongulahlelwa emgodini njengezinto. So kuyadingakala ukuthi bangcwatshwe. Mina ngokubona kwami is not irreparable njengoba bekufaka. Mina ngokubona kwami ngikho abantu bezangcwatshwa, ngoba kabakangcwatshwa all these years bengangcwatshwanga, bebephongulahlwa egodini. So khathesi sokuzamela ukuthi kuyiwe emagodini lawa bayekhitshwa, kukwenzela ukuthi bayebekwa kuhle lo nalo ngendlela yakibo, abantu bapholise umoya. You see, ukuze abantu basile in this thing, kumele bavunyelwe ukwenza what they believe ngabantu babo abafileyo.